Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2025 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba uTswangirayo kusuka kwakhe wakhuluma umfana esesimbiza kade sithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyi uMorgan Tswangirayo besithi wachiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo mnyaka emnyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomatheku engenye into zingantshintsha.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kaMoyo Morgan Tswangirayo besithi wachiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo. UTswangirayo wabhubhela esibhedlela kwele South Africa mhla ka 14 zibandlela 2018 wayekhokela ibandla leMDCT. Abanye abaphikisayo bathi uMnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTswangirayo wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina lidabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTswangirayo? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Solani Moyo okubandla leTRIPC.
Nxa umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTswangirayo kusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kade sithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Wachiya uAdvocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebe lokhu enguche weyouth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTswangirayo lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande iverse u2 Timotheo 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emqhele kuloza yenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTswangirayo ochiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kulabaningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusemaninginiki. Ngaphendula sithi ngoku.
Angeke ngithi kona sebe baninginiki. Mina engikwazi ukuthi la kuTswangirayo esekhona izana yayikwenza sawina election 2008. Kwaba khona 2005 kaye kwaba le spilt futhi izano isiloku isebenza. Izano ungumsebenzi wokubani lokhu idilize opposing party. But okungithokozisayo ukuthi kona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni. Ngibona ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani. Sokubonile so ngilethemba lokuthi kona okuzayo kukhulu kakhulu uTswangirayo wathiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla leTRIPC obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 eGobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malakhe Nkomo okubandla leZANU-PF.
I-opposition ona vele ngayo ilobukhokheli bayo. And awusezinxa udlala ibhora wena ungahlohlwa susithi ngendaba ukuthi lwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo. Bona ufanele babe le ndlela ukuthi balama structures abo balokuhloniphana kwabo balobukhokheli babo okuqinile. Nxa ibandla liqinile angiboni ungaba lokudileka. UTswangirayo angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana naye. Yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ubukhokheli bakhe ngeza ngalukhona phakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTswangirayo.
kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma ngazuthini i-CCC yadilizwa izana. So nxa abantu bekhuluma njalo lingathini ngakho?
Hayi, izayidiliza kanjani? Izantu ezizadiliza kanjani? Ungakhela ukuthi umuzi wakho udilizwe omunye ngenye indoda, wena kuyikubana vele wenzeni. Nxa umuzi oqinileyo uyadika kanjani? So ibandla lezantu lizadiliza i-CCC kumbe i-MTC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanele libe lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So uthenze ukuthi bona ngazibadizwa izantu yokuthenze ukuthi ngama libandla elingaqinanga elingelavele singathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye, nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ngathini ngakho?
Into yakhona laphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics kakhulu laba abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi uthiwa kupolitics uyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezampilo. Uyezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwani. Usobona nxa bebumba amabandla, babumba amabandla okuzokapula not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezampilo libe lakho ukukhokhela abantu amapulazi bathethe balamapulazi emamayeni abantu balamamayeni ungakhangela yonke into ofanti ibhenefithise umuntu ulayo. Bona babuya benendlela uselihlale kakhulu uPhumane lapha. Phumane ubukhokhele selihlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina? What policy do you have? What ideology do you have as the political party? Abana. Kuphuma iparty nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nabo ukudla. Nothi ukukhokhelayo.
Abantu bayabuza ukuthi khona kungathi kuyini okhuluma ngakho nxa sikhuluma ngaba-ideology laba.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usuma phansi nangesinye ephathini enje, kuvele kulo mthetho njengokuthi nxa usegumeni, uyabukwazi ukuthi leli guma ngo-6 o'clock ngeno abantu bangikhona bathe akukhulunywa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana imithetho. Lapha sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lilibandla lina okuyikho elilakho elingathi kuyalibumba lingabantu bezimbabwe lokuthi loba mna ngisuka emathebeleni lapha omuntu esuka emanikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyibo bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-P F bexoxa lo Gibbs Dewey Studio 7 SOS Lincolnson eMatabeleland South. Inkokheli ye-African Union egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa iqhuba umhlangano omkhulu kwele Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika, impi yomvukela kwele DRC lokunye. Umhlangano lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele DRC lapho asebehluthune idolobho leGoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlazela lolu daba sixoxele uMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe.
Yinjwayelo ukuhlangana enyakeni. Bahlala behlangana bekhuluma bexoxa kodwa ngazinandelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-2000 South Sudan, eSudan, Ogaden, Desert, DRC, iimpi zakhona akazipheli. Kutho ukuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo minyaka eminyenye njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomaxhegu. Eminyenye into zingantshintsha kodwa vele asisoze zikhangelele ukuthi inhlanganiso ye-AU le lakumongameli laba be-Afrika ababhidliza ilungelo likazulu kungaphuma lutho. Hhayi, asilathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi khona ngale e-DRC kulempi esabeka kakhulu. Umnumzana ukumbe ngithi umongameli Paul Kagame kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi labanye ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa. Kungani kuloku lwisana okunye okuthize? Pho bangakuphozisa njani khonoku khona ngale mhlanganweni lo?
Ye, na kwabehlula behlangana nje njengama-neighbors ngikhuluma ngakho. Angiboni ukuthi nxa sebephetshiya e-Ethiopia ye omongameli bayefika kuningi kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube le mpi into engakhulunywayo kayikalungisisi. Yikho sicabanga ukuthi engenye amabutho e-African Union yo thunyelwa khona ukuthi bevikela ama uzulu amasivileni kodwa angibona ukuthi nxa iUganda le Rwanda bengakavumi ukuthi yowasekela M23 nxa uThisekedi engavumi ukuthi nguye obhiliza ilungelo lamatutsi asegoma angiboni ukuthi kungaba nento engalungisiswa lapha empoto.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni ngabantu abalalo bonke phela bebambisana ku-NRA so ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela abazibambe esidukwini khonapho njengoba sitsho ukuthi enxaye kumele bona baqale bevume phela
ya liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathuthi asemngceleni we-Uganda iRwanda le-DRC lelo ayisiyoqiniso iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi uThisekedi khulume kathiSekedi ngala mandla okubusa egoma endaweni yakhona lena kodwa iqiniso ukuthi ama-minerals into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi iUganda leRwanda bayabe bephila ngakho yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kathesi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabuthi e-DRC engabuzwanga kakube lama-sanctions.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya kunhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 SRN. Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu eliningi kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini kusanda kuna izulu eliningi kwezinye izabelo sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela
lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane kodwa sifunga nje izulu leselithelana kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona izulu bese ngathi lihambile especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga but ngezulu leli eselithela kuya songathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele bele leziyabo sogame and millet bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevune okuthile so kuyakhuthazeke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions etlawo 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingani lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khonokho okukhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawothi lokunye kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho bena?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani kodwa batshengiswa ukuthi umombo isitshalo esimhlophe sihle angazi ukuthi uba isikhathi se-colonialism wakwekwini but abantu basebeluze i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho pfuwa kwaba la futhi i-social status but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikwade ukugcina imizimba yabo kahle yikwade ukubaqinisa so they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade kubagcinile isikhathi sonke so mbona ngathi yona le interest yokuthi umombo womnandi ibuka emhlophe yemnandi bese bekhohlwa ukuthi lokhuyana yikho kusakhayo yikho kusigcinayo zanazokuthi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhuyana ama-small grains so mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuye abantu baprioritiza kakhulu nomombo instead of ama-small grains ngoba bathanda isitshalo esimhlophe okudlula lesi esimnyama.
Lapha lizwe induna uDakamela exoxa loGibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali kahulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzakhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oyiMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule mpi kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court, ICC, izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe iMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court, umnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komrholi kahulumende wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, kanye lowaye ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela, umnumzana Yoav Gallant. Isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kamfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGalanti amacala akulasizathu esilohlonzi, futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho yephathelane lokuqhutshwa kwempi. UTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi, ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo, futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo, lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika lesamanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho? Abantu abaningi bathengela izithandwa zabo amaluba kumbe okunye okuchiyeneyo. Baningi eZimbabwe bathi balunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hayi man, hayi bantu bezani. Hayi manini ngathi bantu bezano ngoba izano sikaningi bantu bakamnangako kathi akelingitshele kathi mina kathi democracy kathi kini kuyini into kuthiwa i-democracy yikusupport umnanga ngoba wonke umuntu okhuluma against umnanga kwaso kumele abotshwe sokumele adingelwe amacala abotshwe hayi mani yekela nje into eliyenzayo le liyayangisa mani aliyayangisa lina bantu bakamnanga in this case yini elingama-culprits okumele libotshwe lina elifuna ukutshintsha i-constitution abantu abathi i-constitution yayingatshintshwa lifuna ukubabopha uyazi ukuthi you are confused ukhuluma lolokhu uzeni ngapha komalapha
ngiyalibingelela lonke basakazi bakastudio 7 kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima sebegijinyiswa kodwa laba abama egcekeni bethi phambili ngomongameli ukuthi engaphumi kodwa bona abayenzwa lutho ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe ngoba ukukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi elalibona iqiniso ukuthi alifuneke elizweni lakithi
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lenkosi ngilapha nje imayiki lasehebridge ejohannesburg umuntu engumsulwa kakhulu nguye lo abathi uzengezojabanga ngumuntu osidalela yonke inkeme nkeme yendaba le umanje usethulekani ngumuntu odinga into angayiboniki nampa bayachokola onkomo omalaka inkomo bayachokola la ikhohlwa ukuthi laphana e-west e-turn of e-west laphana ulamashophu laphana imabuilding amaningi ucabanta sikwazi ukuthi wemba igolide uyatshontsha igolide leliyana la uvusa khona la kusazombhedela anti kusacatshile manje uyabalokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphendulela intando yabo ngeke utsho ukuthi lindebele ifuna ukuthi ebabophise ngomnankakho kuyeza la kuye
Studio 7 linjani khona ngapho basakazi abahle nabalaleli mazimbabwe amahle linjani lonke izindawo zonke zamazwe njengobana sihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa sihlutshwa yizanu abantu uma bekhuluma bangathi umnankagwa uma bethi umnankagwa abanye abezanu bazobona ngathi bona ba-right umnankagwa nguye o-wrong kanti izanu sigoqele bonke sithi izanu pf mayiphume esikhundleni kungaphuma izanu pf sizohlala kahle mazimbabweni amahle singathi umnankagwa laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle umnankagwa nguye ongayenzi kahle izanu pf yiyo ebulala ilizwe sithwele nzima lapha sihlapha sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha sidubeka sibizwa ngeziphepeli sibizwa ngama-foreign ngenxa yezanu abantu basozimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besife ezindlini ngenxa yezanu pf
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. It was a Friday, my darling. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Umkhokheli izo lesikhathi ecula kodwa engacindezele umculo wakhe kodwa ke ukukhona asephekile okutsha asiphathele khona
kwezokucula bangibiza ngokuthi uPastor Black Sheep ilibizo ke engasinika lona lona leli ibizo ngathi liphumbethe okuningi ungalicubungula udingisise ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linalelo ngalokucula ngo-2008 ziningi ngengoma esengizishayile lengoma esengizirekhodile ngokuswela kwalo wenhlanhla lezo ngoma zikagcwala ebantwini angingazikhiphi mina estudio lokhu ezikhona estudio
Black Sheep uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo
yangingabile igama engathi yilo leli gama engathi ingoma zami mhlawumbe i-house music mhlawumbe i-hip hop mhlawumbe imbaqanga ngangabidlalolele kwisikodwa mina ngokwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wongizi fakele imigubelo yokuthi hhayi ngicula lo mculo ngicula lokhu engutshelwa ngumoya wami lalokhu engubonayo
Poge Pastor Flagship, owunika intshukuntshu wokuqumbaqumba ukuthi ufunde ngubani.
Yabazali wami ibona sibili we have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula. Xa sengikhangela ama-artisti asehambele lohambo phambi kwami, ngathi uLove Moma Jaivana, they inspired me. Oliver Mtukudzi, they inspire me. The way they create their songs is amazing. Paul Matavire, there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally.
One madman once said, are you free or are you dumb?
Umkhokheli uthi usebenze lo munye ekuphekeli umculo wakhe. Lanxa ungakatholakali kumakhasi okuzilibazisa, uBlackship ucela uxhaso.
Njengomfowethu, who's my producer and he's also the one making the beats for me, mastering everything. Yena ngothunga nayise thungamelani siziba. Sisebenza sise Candy Ice Records. Yes, khonapho kubulawayo. Ngesikhathi sifitshane sizabona nje uPastor Blackship on social media handles. Ngabe sengikhona uFacebook, ngabe ngikhona uInstagram.
Umkhokheli Mkhululi Mangaba ocula ngegama lakhe lithi Blackship ebesilayo kuhlelo WhatsApp. Oh, the Friday. Libe lempela sonto emnandi. Igama lami ngeza Jesus Bani.
Sibonge uEzra Chisasibanda obexoxa laphana lomculi wakobulawayo uPastor Blackship. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwanamhlanje umulini eZimbabwe sengigqiba lapha sisithi lisale olivalelisayo ngudaba kancu.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.